Uyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo lenkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 8 ngokwakazi 2022 uPraxedes Jeremiah. Endaveni zethu lamhlanje.
Lamla kulabantu abangangenela, kufanele ukungenele labo abavele bengcetsana leZimbabwe ukuthi bathole uzibuse. Okwamanje umlanga gwele into ayisho, uyisho ngoba uyakwazi ukuthi labo abavele besicindezela bathatha ukuxambukela endabeni ezingaqondakala.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulondoloza umbuso okhululekileyo, njalo eleZimbabwe alisoze litshelwe ngamazwe ayeloncindozelo ukubana liqhube njani indlelo zalo.
Ngithi to appeal futhi kiwo amaphathi lawa afuna ukubusa lawa abuswayo ukuthi kumele banakekele abantu baleli lizwe. Abantu laba owakathesi lanxa uhulumende zama ukuthi abancedise ngama-allowance kodwa hatshi sibabona bengabantu abadubekayo.
Abalwa yimpi yenkululeko bathi kumele uhulumende ahloniphe ngokubanika amapentsheni alohlonzi, hatshi abakuthola okwamanje. Kuthi ke ingcwethi zezempilakahle lezenhlalakahle kaZulu zithi umfana ongumfana kumele anakekelwe ufana lomntwana oyintombazana ngoba laye uvame ukubhekana lenkinga ezijeneyo esezigathaza abasakhulayo ngalezi nsuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulondoloza umbuso okhululekileyo, njalo eleZimbabwe alisoze litshelwe ngamazwe ayeloncindezelo ukubana liqhube njani inhlelo zalo. Umnangagwa ukhulumela amazwe embuthaneni wokunanza amaqhawe elizwe we-National Heroes Day eHarare. Uqhubekele ilembu lesizwe kumndeni walabo abaphiwa inhlonipho efanayo sebetshonile, ababalisa uMnumzana Sogwa kubaNdlovu, Siwanda Kennedy Mbuso Sibanda, lo Crispin Masuku. Usuku lwanamhlanje lunanzwe ezigabeni zonke zelizwe lapho iziphathamandla zikahulumende ezethulele abantu umbiko kamongameli uMnangagwa. Umbiko kamongameli Mnangagwa ufanayo. Ukuze sihlaziye lolu daba lokunye njalo okuhlafunekayo kulombuthano, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Walter Nsunungulu Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngiyakuzwa msakazi, uma ubaba Mnangagwa ethi yena eZimbabwe bengangeneli laba abaphandle ababengaziphathisi ngesikhathi kulwelwa inkululeko yaseZimbabwe. Lokho inkulumo nje abangayisho bonke abantu ababusayo, ngoba siyazi ukuthi isikhathi esiningi labo ababevele besilwa esingathi babesilwa labeZimbabwe yibo njalo asebebuya bezofundisa iZimbabwe ukuthi inkululeko kufanele siyiphathe kanjani. Siyazi ukuthi iZimbabwe ngendlela ephatha ngayo abantu bayo, abantu abakhululekanga, njalo abanye sebebaleka ilizwe besithi bayahlukunyezwa. Kodwa akusho phela ukuthi labo ababevele beyo ababencindezela sokufanele ukuthi bangenele. Lanxa kulabantu abangangenela, kufanele ukungenele labo ababevele bencedisana leZimbabwe ukuthi bathole uzibuse. Okwamanje uMnangagwa le nto ayisho, uyisho ngoba uyakwazi ukuthi labo ababevele besicindezela bathanda ukuxambukela endabeni ezingaqondakala.
Sibonile njalo umongameli Emerson Mnangagwa egcizelela ukuthi upha inhlonipho uMoyi uMnumzana Ndabaningi Sithole lo Mnumzana James Chikerema. Singathi lokhu kulesi sindo yini, njalo kungabe kusitshona ukuthi beze bebanike lamhla?
Inhlonipho ephiwa uNdabaningi Sithole lale ephiwa uJames Chikerema, uMnangagwa siyakwazi ukuthi ibandla lakhe isikhathi esiningi lalibakhangela njengabantu abathengisayo lava. Kodwa siyabona ukuthi uMnangagwa nxa esetshintshile ingqondo indlela ababheka ngayo lapha, kubonisa ukuthi sebezama ngazo zonke indlela ukuthi bahlanganise wonke umuntu. Ngoba siyazi ukuthi uSithole kule chaza alibambayo ekulweni ekulwela amalungelo abantu, uShikiramalayo likho lichaza alibambayo. Kodwa ngenxa yokuthi bathi sizosiya ngozibuse ngo-1980 babengeke kuzaniphefu, abakhangelwanga njengabantu ngabantu ababengamaqhawe. Kodwa-ke manje uMnangagwa uzama ukuthi azibonise njengomuntu wehlukile kulalokhu iZANU-PF evele eyaziwa ngakho. Ufuna ukuthi kubonakale sengathi iZANU-PF isihlanganisa wonke umuntu. Singazi ukuthi abantu bazokhangela kanjani, kodwa yena yinto ayizambayo le.
Ele Zimbabwe selifikile yini ezingeni lokuthi lithi liyathola izithelo zokuthola uzibuse?
IZimbabwe isezingele lokuthi sokufana ukuthi ngani iyathola izithelo. Kodwa siyazi ukuthi ikakhulu indaba yomhlaba, iZimbabwe ithe isithola ukuthi ithathe umhlaba wayo yalwiswa ngabantu abangaphandle, ikakhulu ababe-Britain labanye ababesekela labo. So izithelo lezo zibonakala ngani azikho. Kodwa-ke ayikeke umuntu ongaphikisana lokuthi kwakufanele vele umhlaba abantu bewuthathe, kodwa indlela wathathwa ngayo yikho kuphela okwenza ukuthi iZimbabwe ifike ebangeni le eyelilo manje, ukuthi itholakale sibe under loku kuthiwa ama-sanction. Izithelo azisoze zibonakale nakukuthi beloku be-under ama-sanction, kodwa kufanele ukuthi manje abantu ngabe sebevele sebazithola kudala izithelo. Kodwa soze zibonakale lezo zithelo nxa ilizwe lilokhu.
Lo ke ngumnumzana Walter Nsungunguli Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa lapho ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Kunjalo nje abalwa impi yenkululeko bathi kumele uhulumende abahloniphe ngokubanika amampentsheni alohlonzi, hashi abakuthola khona manje. Bathi bahola amadola elimelika aphansi kwamakhulu amabili awemelika okwenza behlupheke okumangalisayo. Umnumzana Isaac Mabuka owala impi yenkululeko njalo okwamanje ekubandla lezaphu uthi kuningi okumele kwenzakale eZimbabwe ukuze uZulu azibuse. Umabuka uthi umuntu wonke kwele Zimbabwe ulelungelo lokubusa.
Into eyilwela lapha yi-majority rule ukuthi kubuse wonke umuntu, akhulume avote ngendlela afisa ngayo. And njalo kwahamba kwalwiwa, kathesi sesifike esigabeni sokuthi sesizibusa. Kodwa kulabanye abathi kona nxa ubani engakusanga, hhayi kungangcono kufiwa. Hhayi bo, nxa sisenza ama-elections sitsho ukuthi lo owinileyo akabuse ngendlela ye-constitution yelizwe lethu. Thina esalweni ilizwe lathi kasincediseni kulokhu, kulokuthi sincedise ngokutshaya futhi abantu esabalwelayo. Hatshi, ayisikho okurayithi ukutona thina salwela abantu sibuye silale sesibatshaya, sesibafake lapho kuthiwa ngamakhiphi, sesibatshaya ukutona. Indaba wena usuthengisa ngoba uzwisisana lobani.
Baphethwe njani baba Mabuka abalwa impi yenkululeko?
Angithi to appeal futhi kiwo amaphathi lawa afuna ukubusa lawa abusayo ukuthi kumele banakekele abantu abalwela ilizwe. Abantu laba okathesi lanxa uhulumende ezama ukuthi abancedise ngama-allowance, kodwa hatshi sibabona bengabantu abadubekayo abakuleyani isayidi. Nxa siseparate abantu abanothileyo labangadubekiyo labadubekayo, sibabona bona bekusayidi abantu badubekayo. Ayapili ukuthi lo hulumende ancedise lanxa enama-allowance, kodwa ancedise ukuthi ama-allowance akhule aye phezulu mbijana. Lo munye uhulumende ongangena uyapila ukuthi wona anakekele abantu abalweli lizwe, ngoba abantu labo bahlala abanye ngilitshela ukuthi wayeqeda 4 years engazange alale endlini efulelweyo, elale egangeni kuphela mjokojo. Abanye bethu sifunda, abanye bethu okuyithi esesiphethe izikhundla sifunda, siba ngamaprofesa, sibe ngumainjiniya, sithi nxa sebefikile sitona omuntu ongafundanga akumelanga anikwe lutho. Hhayi bo, asincediseni abantu abalweli lizwe.
Umnumzana Isaac Mabuka ngwebandla lezaphu njalo ngomunye wabalwa impi yenkululeko, obexoxa lapho le Studio 7 ekobulawayo. umnumzana Elifas Mashaba okubandla lezano PF. Yena ke uthi uhulumende uyazama ngamandla wonke ukubana anakekele abalwa impi yenkululeko. Esithi usuku lwe Heroes Day lusuku oluqhakathekileyo kakhulu embalini yeZimbabwe.
Sibuyele muva khonale ngesikhathi sabo lobhengula abayibo laba abaqala ukulisana lesitha isitha sesibuyile sazothatha sihuquluza umhlabathi wethu onehanda okagubi sikhumbule njalo futhi ama nationalist ethu abayibo abahlala phansi babona ukuqhakathekile ukuthi kukakuhanjwe empini bebona ukuthi laba bantu kabazwisisi ukuthi sikhulumisane siyakhangela ngesikhathi ezedluleyo obaba uJoshua Nkomo iqhawe lethu lesizwe sikhangele sikhumbule njalo uRobert Mkabe sikhumbule uJoseph Msika sikhumbule uBejitepo sikhumbule uNiketa Mangena sibakhumbula bonke abalele ngezindawo ngezindawo ngabantu abahlala phansi bazinikela ukuthi ilizwe livele lakhiwa ngabanini balo ilizwe lilelwa ngabanini balo ilizwe lilethwa nxa abantu bethe bahlala phansi bavumelana ukuthi kasenze into enje eqondileyo njalo yikho lokho okwenza ukuthi abantu behlale phansi babone kube isikhathi sokuthi kasithwaleni isikhali siyelwisana lesitha kathesi.
Yes, ngathi kwamanje kuhamba njani?
Silokhu silaswa isitha sibonile sithesi sithi thina ngesikhathi seLancaster House kwavunyelwana ukuthi khona umhlabathi wethu eZimbabwe uzafuzwe uhand over after 10 years amaBritish azabhadala izimali wawufuzwe bebhadala abantu baba babeyibo ababehuquluze umhlabathi wethu. Kodwa kwehlula lokhu sithese sibona ke igovernment labantu beZimbabwe sithi lokhu sokwehlule bangena ke bathatha kumhlabathi wabo back kwaba into embi kusafakelwa ama sanctions. Lalamhlanje lokho sikulisa la ama sanctions ayiwa senze economy yethu yaba yilokho yikho khona. Kodwa ke akunani kanti vele economy eyayivela khona engekabani yayivela ngasiwe yethu so kwavele kufanele ukuthi iza kuwa siyivuse. Ngikho kathesi bona sesivusa ke yethu economy sikhangele kathesi industry yethu kathesi eningi kakhulu ibanjwa abantu bethu eZimbabwe sikhangele ema mines lapha sithedete sesibambile sikhangele imigwaqo yethu sesizibumbela imigwaqo.
Umnumzana Elifas Mashaba lilunga lebandla leZANU PF limuzwe exoxa lapho ecingweni lo Gibbs Dube ekobulawayo. Izakamizi ezihlala ezindlini zekansili yakobulawayo emzini owe Hyde Park zibiwa zingaseyi kukhitshwa kulezo zindlu okweminyaka elishumi elandelayo ngemva kokuvumelana lomanisipala ukubana ziqhubeke zihlezi khona. Lezi zindlu zisesigabeni seSt Peter's, New Mazwi, Robert Sinyoka le Methodist Village. Umnumzana Khumbulani Maphosa wenhlanganiso yelwela amalungelo abantu eMathebeleland Institute for Human Rights uchasisa ogcweleyo ngalolu daba kungxoxo ayenze lo Gaina Gumede Saidi owe Studio 7.
Uyase Hyde Park egoqela iSt Peter's, Numazwi, Robert Sinyoka le Methodist Village. Sananzelela ukuthi amavillage amabili lawo amathathu lawo weSt Peter's, Robert Sinyoka le Methodist ngamavillage amadala njalo ayevele efakwe kulisi. Kunyanga eziphelileyo sibona lumnyaka izakhamizi zakuleyana indawo zike zabhalela uBulawayo City Council zicela ukuthi kakube khona indawo enye futhi abayiphiwayo ukuze abantu ababo labo bakhe eyabimizi ngoba khathesi kwathi kuqalisa kuyabe kuyimuli nje yodwa kodwa labo bantwana sebakhula labo sebengamadoda labo mama sebelemizi yabo abantu kabasakwani emakhaya. I-City Council yayala yathi hayi kakusuze kwenzakale lokho ngoba umganga olaphana ukhangelelwe ukuthi usetshenziswe ukuqhelisa idolobho lakoBulawayo. So yindlela nje indaba akho nebihamba ngayo ungabuyela emuva futhi uzakuthola ukuthi kuthe kuqalile ukuthi i-village yeNyumazwe kuye kwangani kulo kungakhulumisani kuhle izakhamizi zeSt Peter's City indawo yabo kodwa i-council isala ngokuthi yona iyindawo yayo njengeBulawayo City Council. So bekungani sokuba thina amadolo uwakhathesa ukuthi njengoba idorobho selisithi indawo bangeze basinika indawo yabantu abethu sebeyindawo yokuphelisa idorobho pho bona kuzakwenzakalani nabo bazaba khona yini kumbe sihlabo sebezaba ngabadudulwayo basuswe kuleyana indawo.
Inhlanganiso yenu kubamba umlomo ingene inceda ngani lapha izakhamizi ze-Hyde?
Thina sinjengenhlanganiso sivele sisebenza e-Hyde Park okweminyaka edluleyo besivele sisebenza khona sibafundisa ngamalungelo, sibafundisa futhi langendlela zokuxoxisana esithi yi-civic engagement kungeladlakela. Kukanti lakhathesi sithe sesibona lezi mpumelo ezikhona sahamba sayabanika ngoba siyananzela ukuthi okunye okuxoxwa ekhansilini bona kabakutholi njengezakhamizi. Kungayisibo bodwa nje kodwa kungabantu nje bose abaningi koBulawayo. Njalo futhi kusuke e-Hyde Park usize edorobheni kuyadura kulalaba abasuka nje koBulawayo ngoba uyagada dola siya e-Old Phumula 50 cents ukuze e-town usebenzisa $3 ukuhamba lokuphenduka. Kanti ezinye izakhamizi ziyafika emahofisini ngedola nje kuphela. So thina siyathatha kulwazi lemibiko ephuma ekhansilini sibanike ukuze labo benelise ukwazi ukuthi kwenziwa zinqumo bani ngabo futhi bengenzani. Suke lapho sibaphe i-advice sibabonise ukuthi hayi nxa kunje lina yenzani kanje lina selingayigeja ngalolu hlobo. So khathesi lakho bekhuluma ngendaba yamalisi besiphakathi ukubancedisa ukuthi hayi lokuyani okunye kungabe kwehlule kodwa indaba yelisi yizamele. Siyathokoza ukuthi bayizamile isiphumelele.
Isiphumelele. So kuyiwa ngaphi-ke kusuka lapha sisiya phambili?
Esizama ukukwenza ukubancedisa njengezakhamizi ukuthi baqale ama-projects atshiyeneyo azaba ncedisa ukwenza imali. Bengenza imali benelise labo ukuthi bangene ku-waiting list bathengele abantu babo bangene ku-waiting list labo bathenge izitendi njengabantu bonke koBulawayo. Bengabi belokhu bezibona behlezi bengabantu abahlawulayo abaseceleni kwedorobhu kukanti bona balomganga lendlela yokuzinothisa. Sivele silama-project esesiwaqalile khona ngale abancedisa ukulima lokufuya ukuze bathole kangcono inzuzo labo baziphilise labo bathole imali labo benelise
uMnumzana Khumbulani Maphosa ngwenhlanganiso elwela amalungelo abantu eMathebeleland Institute for Human Rights. Limuzwe exoxa lapho loGayana Gumede Sayidi weStudio 7 ecingweni ekoBulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela okwenziwa elizweni lonke lapho kunanzwa ikhefu lamaqhawe ele Heroes Day. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Udaba lokuthi ele South Africa kalisekeli icele empini yele Russia lele Ukraine bekuludaba egudwini emhlanganweni owenziwe phakathi kukanobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe womhlaba uSecretary of State Anthony Blinken lomunye wakhe wele South Africa uNaledi Pandor. Ele South Africa libikwa linganyikinyeki kulesi sinqumo sokungasoli imgceke ele Russia ekuhlaseleni elikwenze ele Ukraine. Upanda ubikwa esole elemelika lamanye amazwe angentshonalanga ngokukhangela ngelihlo eleyamele icele lele Ukraine engakhangeli elinye icele. Ngaphambilini kwalomhlangano uBlinken ubekubeke sobala ukubana elemelika lilobudlelwano obuhle lele South Africa, ngakho-ke bazanikana ithuba lokuxoxisana kungela kufuthelana lanxa kulokwehlukana kwemibono endabeni ezithize zobudlelwane lamanye amazwe womhlaba. UBlinken useSouth Africa okwamanje phansi kohambo lwakhe lokwethekelela amazwe amathathu angezansi yezwekazi le-Afrika abalisa yona iSouth Africa, Congo lele Rwanda ngenjongo yokukhulumisana lamazwe awezwekazi le-Afrika ukubana asekele umbono wamazwe athuthukileyo wokusola ele Russia ngokuhlasela eliwenza kwele Ukraine. Ingcwethi zezempilakahle lezenhlala kahle kaZulu zithi umntwana ongumfana kumele anakekelwe okufana lomntwana oyintombazana ngoba laye uvame ubhekana lenkinga ezijiyeneyo esezikhathaza abasakhulayo ngalezi nsuku. Enye yalezi ngcwethi unkosazana Linda Ncube oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa uthi kumele umntwana ongumfana afundiswe ukukhula esazi ukubana owesilisa kumele ahloniphe owesifazana lalapho esetshadile ukuba aphathe njani umyeni wakhe. Yonke limfundiso uthi kumele iqalisele ngasemakhaya umntwana ekhula. Asizwenike uMancube exoxa lo Gayina Gumede Saidi we Studio 7 ngalolu daba.
Mina ngisebenza labantu abatsha and ngumsebenzi engathi ngiqalisa ukuwenza ngiqala usuku lwami lokuqala emsebenzi. Ngabona ukuthi lapha ama-program amaningi ngama-program akhangelele abantwana abangamantombazana. So ama-programs angikhona abekhangelele ukuthi abantwana abangamantombazana singenzani ukuthi bengamithi besesikolo bengabile HIV AIDS ingculazi ngoba lapha eSouth Africa problem enkulu ukuthi abantu abaningi abathola ingculazi nabantwana abangamantombazana abaleminyaka between 17 to 25. So sasikhangelela ukuthi yizinye izinto iziphi izinto ezenza kube njalo. So ekwenzeni ama-programs wona la ngaqalisa ukubona ukuthi hayi mina abantu abangabafana akula ma-programs akhangele bona. So sikhuluma ngokuthi amankazana bengamithi besebenzisa ama-contraceptives bebesezikolweni but asizange sibe ne-program ethi bamithiswa ngobani sithini nxa sikhuluma lalaba abantu abayinto abamithisayo sithini ebantwaneni abangabafana ngezinto ezikhangelane zoku-contracting HIV AIDS. Lokuthi nxa ama-issues akhangelane le-finance ukuhlala abantu abangabomama bebulawa ngobani ababulalayo. Yikho kwangenza ngiqalisa ukuba le-interest yokukhuluma ngama-issues akhangelane nabantwana abangabafana ukuze sikwanise uku-address ama-issues alokhu esithi i-gender equality. So ngoba singeke siyifoni i-gender equality nxa abantwana abangabafana bengayizwisisi belisana lamantombazana nxa bebabona bephumelele ezikolweni emsebenzini and so on and then
njalo. So yikho kwakunika igunya lokuthi ukhangele uhlelo lokuthi abantwana abafana bona benzani njalo bayafundiswa na.
So uhlelo lwethu thini uhlelo esilalo luhlelo luthi lapho kulabantwana abangabafana khona sikhulumane labo. Mina lo mntwana oyedwa umntwana ngingumfana so indlu yami ihlala igcwele abantwana abangabafana. Khathesi usele 21 but ekukhuleni kwakhe indlu yami yayihlala igcwele abantwana abangabafana. So ngangisithi nxa ndilalele bexoxa ngabona ukuthi abantu laba abalandawo engingathi i-safe spaces lapho abakwanisa ukukhuluma ngama-issues abo nxa belimbuzo whether imibuzo eqakathekileyo you know ebahluphayo or izinto ezincane abalandawo lapho abakwanisa ukukhuluma khona bahlala bengabantu abatshela ukuthi hambani ledlala khatshana lina indaba ukhala omunye nxa abanye bekutshaya lawe ehambe uyemtshaya kodwa abantwana abangamantombazana asibaphathi ngaleyo ndlela. So yikho kwangenza ngibona ukuthi hayi mina into le ngiyibonayo endlini into ekumphakathi wonke. So lokho engizama ukukwenza endlini kangizama ukuthi ngibone ukuthi kwamphandle ngale kwenziwa njani and because i-organization engiyisebenzelayo idila lama-issues olutsha impilakade yolutsha kwabalula ukuthi ngiqalise ukube ngikhuluma ngakho ngi-create ama-platforms lapha abantu abakwanisa ukuthi bezekhuluma ngenkinga ezibhekane labantwana abangabafana.
Manje ngapha-ke eZimbabwe ungafisa ukuqalisa uhlelo olunje eZimbabwe?
Wezi inhlelo ezinje sisidale akumelanga zilindele ukuthi kube le nkalakatha zezimali ezikhona. Omama babantwana abangabafana izikhathi eziningi babafundisa ezikoleni ongathola ukuthi uzathola ukuthi kulabantwana abangabafana kulezo zikole yibo abangaqalisa ama-programs okuthi nxa sebeqeda ukudlala isoka laphayana bebe le ndawo yokuxoxa bezwisisane bezwisiswe ukuthi inkinga abakhangelane lazo khonapha esikolo yubini ezizenza begcine bebe ngabantu abalolaka abathanda ukulwa beqalise uku-addressa ngele ndlela bengalindeli ukuthi kuzaba le-UN ethi khona i-gender equality sichiye abantwana abangabafana emva nansi izimali zokwenza izinto ebengazenza. But nxa bengakhuthazi izinto ezinjengama-scout you know sesachiyana lama-scout lama-cards but yizo izinto izindlela ezazikhona.
Unkosazana Linda Ncube yingcwethi ecubungula ezenhlalakahle kaZulu. Limuzwe exoxa lapho ecingweni lo Gayina Gumede Saidi owe Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Ukuvalwa kwezikolo ngeviki edluleyo sokuvuselele kwesabela kokuqhamuka kwemicimbi yabasakhulayo yokuganga ebizwa ngokuthi ngamavuzo parties kobulawayo emagigini lawa abantwana abasebele iminyaka abaleminyaka engaphansi kwelishumi lathoba minembili babikwa bebonakala benatha utshwala besebenzisa izidakamizwa besiya lasemacansini. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lomfundisi Hussein Sibanda isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ngalolu daba.
Ye amavuzu pathi sesike sezwa ngathi lamapolisa aye aletha ukuthi si umbiko ukuthi siufake emabandleni kukhuzwa abantwana ngenxa yokuthi bekuzwakala ukuthi bengabe kulama plans lezinye izinto ezenjalo ezithize ezingayenza ukuthi abantwana becine besenza ke le mdlalo eyokugaba. Lokhu kuliphutha ngoba kuyabe kuyisikhathi sokuthi ngabe bayabala belungiselela item lezayo kodwa abaningi sibabona sebeqalisa ukwenza lokhu ukungezwa.
Zona inhlelo zokuthi abantwana bengenzi ukuganga khona lokhu zikhona yini elizikhuthazayo?
Inhlelo zokuthi abatsha bezilibazise njalo bethole indlela yokukhuthaza ukuthi bengangeni ezintweni zokuganga. Sinanzelele thini ukuthi amabandla amaningi esebenza lawo abele nhlelo ezihlukeneyo, abanye bebelama conference, abanye njalo belama camp. Siyakwazi ukuthi abantwana abaningi abangena emabandla esebenza lawo abanye ade bekuma-camp lawa e-Scripture Union. Njalo sinazelela ukuthi ngaleli khefu amabandla ethu amaningi aba lama-conference awo abawenzayo. Ngakho-ke thina njenge-Christian Alliance ngoba sisebenza la mabandla ayehlukeneyo asibi le nhlelo ngalesi sikhathi. Siyabe sidedela ukuthi amabandla la esebenza lawo abe le nhlelo zabo. Yikho lapho ohamba khona abatsha esebenza lawo. Nxa besiyalalela ilizwi lenkosi liyabathiba, liyabakhuza, liyabanceda ukuthi bengangeni ezintweni lezi eziningi. Udubo nje luba khona ukuthi laba abanye abantwana abayenza lezi nhlelo babe bengayi lasemabandleni lasemachurch. Ngakho kuyadingakala ukuthi kube lo hlelo oluzabe lukhangele bona labo abangabuyiyo lasemachurch ukwenzela ukuthi kube le ndlela yokubasiza. Ngiyakhumbula ukuthi kudala kwakusiba lama clubs emalokitshini abantwana babekwazi ukuthi bedlala khona, kumbe kule swimming club, kumbe kule tennis club, kumbe kule basketball club, kumbe le bhora nje lokuthi bedlale. Konke lokhu khathesi ngesikhathi esiningi akukho. Enkayi laseLower Gweru sathenga ke amabhora lama uniform ukuthi bebe lama teams okudlala ama youth ukuthi abezidlalela lezo zinhlelo ezilokhu siqhubekela phambili senziwa. Kodwa lapha emadolobheni obulawayo besingabi lohlelo olunjalo. Ngakho ikwesi ukukhangeleleyo ukuthi nxa kungaba lohlelo olunjalo lunganceda kakhulu ukwenzela ukuthi abatsha bethole indlela yokuthi basizakale bengangeni kulokhu okwamavuzu phakathi.
Manje lina ngokubona kwenu imbangela yokungezwa kona lokhu kungakuyini?
Imbangela yokungezwa lokhu ivela ezintweni ezihlukeneyo. Okokuqala, ukwanda kulenjini esingathi ama-social media lawa ayenza ukuthi i-information, izinto zokuganga ezithize abantwana abakwanisa ukuzibona ebulenjini, khonokuyana kuyaba phambanisa ingqondo zabo njalo kubakhuthaza ukuthi.
Umfundisi Hussein Sibanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ukulugqiba uhlelo lwethu lamhlanje njengobana isikhathi singasekho, wothi sikhangele ebesilakho umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulondoloza umbuso okhululekileyo njalo eliZimbabwe alisoze litshelwe ngamazwe ayeloncindizo lokubana liqhube njani ihlelo zalo. Abalwa impi yenkululeko bathi kumele uhulumende abahloniphe ngokubanika amapentshini alohlonzi hatshi abakuthola okwamanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.